Inhlanganiso le iyakuswela kakhulu ukukhahlanyezwa kukamnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe emaSwingo ngabacatshengelwa ukuba basekela ibandla lezanu-PF ngesikhathi bezama ukwenza imihlangano esabelweni lesi. Yethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi kumele amapholisa avimbe abakhahlameza ababamandla aphikisayo ukwenzela ukuba kube lokhetho olubalulekileyo ngomnyaka ka-2023. UGift Ostalos Ziziba obehamba loChamisa emaSwingo uthi ibandla leZANU-PF liyesaba kakhulu uChamisa.
EmaReserve abala bantu ngikubona ukuthi konke sihamba khona bathuma amayouth esebenza lamapholisi okuyinto esikudubela izweni kakhulu sikhangela ezokhetha ukubana amapholisi lawo esifanele ukuthi siyeripota kuyona yiyo abuya labantu bezanu lamasosha besebenza i-violence ukumisa abantu nokuphosa abantu bebetshela abantu ukuthi kuphiwa inhlanyelo mahhala abantu bebuya sebephosa ukuthi ihlabela nini okuyikho abantu abacine beyala ukuthi athina besizela inhlanyelo ayikhona ukuthi sizohlabela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance.
Sibuhlungu mahlabe zulu, izanu sivuka ubhedu ngenxa yokuthi sibonile ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngu-Advocate Chamisa izathanyela. Yikho sebehamba befaka imigoqo lapha lalapha, betshaya abantu, bethusela abantu, betshalisa imbhobho, konke lokhu sibona ngani kugolomba abantu. Thina siyabelokhu esiphumelela, siyaphambili, asifuni idlame ngoba siyakwazi udlame vele i-dictatorship. Sicela ukuthi abantu babe lezibindi, bathule bathi mpo, bavote, barejise, kwenzele ukuthi konke lokhu sikuqede.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi udlakela kalulunganga.
Udlangudlangu into ongamelanga ikhwabithi ngitsho langubani. Into leyi into eyenzakala kusukela usithi wena mhlawumbe uhlukumeza abanye ugcine lawo usungohlukumezwayo kumbe kuhlukumezeni kwaphana ugcine uhlukumeza kumbe isihlobo sakho sibili qobo. Ngakho asonto okumele siyikhangele siyikhwabithe, yinto okumele amabandla wonke awezepolitiki akhulume ngakho ngobukhulu sibili ukugcizelela ukubana akufunakali ukubana abantu nxa bethi bayaphikisana baphikisane ngobudlwangudlwangu, kodwa abantu bafunde ukuphikisana ngamazwi. Nalapho nxa abantu bengavumelani bafunde ukuvuma ubana hayi lapha kasivumelani, omunye siyale omunye siyale, ngokuthula langesihle, hatshi ngokubana sokuthwalana izitina, sokuthwalana imibhobho, sokuthwalana izinsimbi, sokutshayana kulimazwana. Yinto engalunganga kakhulu naleyo ngoba kuthiya kuchithe imizi, kuthiya kuchithe izimuli, kuthiya abantu bekhala, kuthiya abantu sebebhujelwe, abanye sebelinyazelwe izihlobo zabo, sokusiba lamabhili ezibhedlela lakaloko okuthiyetshiyeneyo.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kumele akhuthaze amapholisa ukuba asebenze ngemfanelo, hathi ukwekela abalandeli bebandla leZANU-PF besenza santando. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.